Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tadeleli chuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mfufu 2023 ngu Prophet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Khonokho siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, uhle kuvunyelwe ukuthi ukudla nolunye uncedo lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi ipi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonokho sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo.
Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje, zithwele uncedo lokuphathisa abathinteke yikulwisana okukhona phakathi kwabe-Hamas lele-Israel.
Ukufunda ulimi lwe-Russia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile. Kulabantwana bethu abaningi abafunda e-Russia kumbe abazafuna ukuyafunda e-Russia. Labo abe-Russia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe, kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo.
Ele-Russia selisungule uhlelo lokufundisa uZulu waseZimbabwe ulimi lwalelo lizwe olwesi-Russian ekolishini ele-University of Zimbabwe. Izakhamizi zezansi emandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange azabele inhlanganyelo ukuze ziqale ukulima masinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje, zithwele uncedo lokudla, amanzi, imithi yokwelapha abalimeleyo lokunye. Lezi zimota zisebenzisa umngcele owe-Rafah Crossing wase-Egypt. Ezinye izimota eziningi zibikwa bese zilensuku eziningi zilokhu zimelele ukuvunyelwa ukuchapha umngcele we-Rafah. Uyaphathisa abantu abedlula izigidi ezimbili abehlelwe kanye lokuthinteka luhlupho lokubanjaniselwa phakathi kokulwisana kwabe-Israel labeqembu lebutho ele-Hamas eGaza Strip, ikakhulu abesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ibelethuba lokuxoxa lomnumzana Butler Tambo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe.
Khonokho siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, uhle kuvunyelwe ukuthi ukudla nolunye uncedo lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi ipi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonokho sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola usizo, bethole imithi, bethole ukudla, bethole langempahla zokugqoka, njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esiyikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo, kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo ayilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lo mntanakhe, kungaba kuyikuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise?
Bacela amabili, mina ngibona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngonkani yabo yile qiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekelela abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika xa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwazise sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli, khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So kwekuyela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sithi yinto enhle. So osokufunakala ukuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yebhela le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona le khatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia yathi ngani yethukelwa kakhulu ukuthi ngabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icina ijika lawo esikhathi ngama-nuclear bomb. Ngoba okwamanje amazwe amaningi alezidumbu zabo eziningi kakhulu kodwa angeke befuna ukungenela kule yimpi ngoba okwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.
Umnumzana Butler Tambo yingxenye ecubungula ezombusazwe wake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso e-Center for Public Engagement eseZimbabwe. Wasethuthela ke kwele Melika. Sixoxela lapho ecingweni eseVirginia khona lapha eMelika. Ele Russia selisungule uhlelo lokufundisa uzulu waseZimbabwe ulimi lolelo lizwe olwesiRussian ekolijini ele University of Zimbabwe eHarare njengendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabantu abadabuka emazweni womabili. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezifundo olweRussian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolijini leUniversity of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhla ka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolijini leli umnumzana Munyaradzi Madambi uthi ukufundwa kweRussian ekolijini leli ukuhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business.
Ikhona futhi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizinisi lakhe kwelakithi. Kuqakathekile ukuthi sibe nolwazi lwendimi ezifana neChinese, French, Portuguese, Russian, German lezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso ze-UZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kropyatnik uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
siyakwazi ukuthi sesizeminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kwele Russia ukuthi njalo osomabhizimusi abazancedakala ngoba leli thuba lokufundela iRussian ayisikho lezifundi kuphela kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kweRussia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi yayicubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian e-University of Zimbabwe kuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kaPresident uPutin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. IBritain yadla yachiya, iChina sidlile okuzwayo yadlula, kanti iRussia la isifuna ukuzokudla kuthiwa amaChina. So ukuze ikwanise ukudla yona iRussia la kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Ma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi amaRussian athina afunayo.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yeCoalition for Common Markets and Liberal Solutions, zavumelani logumbo.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuzakuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe, sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcweti ecubungula ezombusazwe, umnumzana Masimba Kuchera, uthi akaboni eZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokhu kusebenzelana kumazwe womabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha, ngoba siyakubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha olama-investments amaningi. Njalo siyakunobandlululo okuningi kakhulu othi amaZimbabweans uthiwa eRussia uthiwa zisebenza khona ngale, angibona ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogram le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana lekholiji ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela eyezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006, okwasolwa ngabaningi ngoba ilizwe leli lalisetheswa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe womhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izakhamizi zenzansi yemandibeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana ngaphange aziyabele inhlanyelo ukuze ziqale ukulima kusesemasinya. Lokhu kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijeneyo ukuze lesisabelo kuliviki. Izanuse zomumu umkhathi zisithi lesisabelo silakho ukuthola izulu elilingeneyo lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ngincwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphe inhlanelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaspanda oyisakhamuzi eNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi, siyabonga uNkulunkulu usinikele amanzi. Ngibona imxampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osekuthiya iningi lingelanhlanyelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigebha amagodi, sizama ukudinga inhlanyelo swake imkhuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali, njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenze kanzima silambile ngoba amadola aqwela. Sicela uncedo.
La mazwi agcizelelwe ngunkosikazi Sibusisiwe Mpala, esinye isakhamuzi esitezi, othi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile, silungiselele ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphongulethi itherekitha nje izosirurumela ngase silima. Siyacela bakithi lisincede la ngendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yabhuza kufika ezandleni zabo okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zanele Ncube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi labizulu selizeladlula isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abadlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo kusese lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka njengegwanda lapha izulu lakhona itholakala kancane, ungavele udlulwe ngumdaka wakhona. Kuthi ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincede ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi, i-10 kg, ibiza amadola emelika angamathumi amathathu lane, $31 ezitolo okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emandebeleni umnumzana mkhunjulelwa ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho elikhukhule imigwaqo okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngi-Albert Ncube.
Okwamanje ke wothi singene esigabeni lapho esixoxala besifazane ngemisebenzi abayenzayo eyokuzithuthukisa lokunakekela izimuli zabo. Uhlelo Women's Forum. Namhlanje sicubungula ukuthi abesifazana bangathuthukisa njani amabhizinisi abo ukuze bethole inzuzo ethe xaxa. Ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Violet Nxumalo, uchathisa ngemigoqo enqabela ukuthuthuka kwamabhizinisi.
Masikhangela ukuthi abantu bazoyodishwa ngoba i-employment ingekho ebizini. Bayathathelwa izimpahla, bayabotshwa, bayathathelwa konke abakuthengisayo phakathi komuzi la. Khona singathi ekuthengiseni lapha akula ndawo yokuthengisela. Wonke umuntu ugcwele lapho, ubeke okwakhe, omunye ubeke okwakhe laphana. Akulayilona ukuthi wafaka kuwawo ukuthi udlule nje ngoba wonke umuntu uzama ukuthikisa endawo. Ukuzemali ethengisa izinto zabo bekhululekile beshesi bekwazi ukuthi lapha sikubhizinisi abengabi novalo lokuthi sizathathelwa sizayenzelwa lokhu nalokhu.
Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi unkosikazi Sihlile Gumbo Wilkinson oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani. Uchasisa indlela imigoqo ekhulunywe ngunkosikazi Nxumalo engavikwa ngayo.
Into ekhona nani as an entrepreneur asisebenze khona lokhu ukuthi abantu bathi bathengisa impahla. Kufanele uqale uzibuze ukuthi alright, ngifuna ukungena leli business lempahla. Igoli yami ivele ingeyani? Abantu balama goals achiyeneyo. Kulabantu abafuna ukuhambisa abantwana besikolo. Ngifuna ukubhadala irenti, ngifuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukwenza lokho, ngifuna ukwenza lokho. And ngingawenelisa lokho kuyinto lokho, kuza ngenza ngibe ngumama onjani. Ngiyabe ngumama sibili lami obonakalayo ukuthiwa omama sukumanini. You know, that emotional being. Kufanele ube kwazi, yazi kunjeni ukuzwisisa ukuthi into le uyenzelani. Bengahamba esikolo, abantwana bami bazaba lama-chances angcono empilweni, izinto ezinjalo, angithi. So nxa usunayo igoli yakho le, so kufanele uyiclarify ukuthi alright, so ngelanga kufanele ngenze malini. So qalela lapho ukuthi alright, so ama-resources engilawo yini. Yikuplana lapho, awukaphumi ijumo, kumbe ngibophele okuyi-500 kwami lokho, ngifuna ukuyawuthi. Ufuna ukuyawuthi izigqoko ezinja, ezabobani, ubani. Nxa uvuka nje ucabanga ukuthi imakethi yami ngubani, ungaphongi uorder izinto for everyone and anyone. Umuntu ungayenza njalo, you don't know ukuthi umuntu ofunayo. Nxa kuyukuthi ngifuna ukuthengisela abantu bemahofisini, ngifuna ukuthengisela izigqoko zabantwana besikolo, ngifuna ukuthengisela everyone, ngifuna abantwana abancane, sizabakwazi ukuthi i-target market yami ingaphi. What are the possible obstacles engingaba lawo? Ngizahlangana lani ezangenza ukuthi i-business lami leli lingaphumeleli? Ngizahlangana lani ezayenza ukuthi abantu nabambe icike bengayi esikolo? Angisho ngingathengisela nga amapolisa lawa azangihlupha nxa ngiyenga. So nxa ezangihlupha nxa kuwukuthi ngingahamba laphana ku-5 avenue or ku-6 avenue kulodwa ngila street, ngingahamba lapha, ama-chances ami okuthi ngithathele ahayi. ukuthi lizisetha ukuthi siyadingani ke manje nxa kuyikuthi ahayi so kufanele ubone ukuthi oh okay laphana kulendaba yamapolice laphana kulendaba yokuthi imarket vele iseflooded kulezinye izinto okufanele sibezazi ukuthi we can't change it as an entrepreneur mina ngikhule ngifundiswe umamami vele ube yihop ethengisa laphana phandle lokhu zeni kulobhengu lastreet siyonto le ukuthi just because ngikhuluma ngise UK sengikhuluma into engayazi ngikhuluma into engiyazi lawe hlakanipha nxa ungena kubusiness kulezinto ongeza kuware ngazo asingeza ke siware ngeinflation inflation ikhona ichayile endakula lutho esingalwenzi but thina we have to get better ngoba sifuna amabhizinisi ukuthi even lawo ukwazi ukuthi nxa ngikhula lapha ngikhula ngesiyanga
lowo ngunkosikazi Sekile Gumbo Wilkinson ingcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizinisi esixoxelayo esebhilithane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande weStudio 7 yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalithola njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seMatabeleland South umnumzana Thandeko Sintimkandla. Ungasitshela ukuthi umumo umi njani emaphandleni lapho ikakhulu nxa sikhangele izifuyo?
Umumo emaphandleni hayi mubi indawo eziningi. Ngobana lanxa uhamba nje uyabona lugwadula kulatsha namadlelo asekhathaza into azakuyibona izihlahla lazo zinswazi ezingelalutho singazi ngokuthonta kwaleli izulu engxenye ezinye izihlahla ngiyabomkampunzi lamaphane kungahluma izifuyo zidobhadobhe ngobana eqinisweni ilizwe lonke libe lugwadule amanzi kawasekho dala amalutshwana kade sasele emachibini mhlawumbe lakwamanye amadamu ngokutshisa lokhu kade kukhona amanzi lana aphephukile sokusele ukudaka kuphela isimo sibi sibili kakhulu ngoba besizwa ukuthi kwezinye indawo inkomo vele sezisiwa ngike ngezwa ngapha kwenamathetsheni ukuthi inkomo sezisiwa sebesehluleka lokuthi bazihlinze sebephonguziyekela nje zinjalo kumbe bazitshise ngoba le nyama yakhona ezinye zicake kakhulu ziwiswa yikho ukucaka ngoba kulamadlelo kakulamanzi isimo sibi kodwa-ke unkulunkulu njengoba emuhle izikhathi zonke sibona lelelike lafefefefeza engxenye ungahlumahluma lezi eziseleyo zisinde ngisho izifuyo phela zizadobhadobha lubona amahlamvu laluhlaza enxa lutshanyanyana obuza hluma kodwa kwakhathesi isimo sibi.
Bona bakhona yini abadobhadobhayo emasimini lapho kumbe nxa kuyikuthi vele abatholanga umumo unjani ezindlini baphila njani abantu?
Okokudobha labadobhayo kambe umnyaka ususiyaphela kutsho ukuthi nxa babekhona abadobhadobhayo sokwaphela lakho engingazi mhlawumbe laba abalima ngokuthelezela lokwesithi ngama-irrigation schemes engxenye yibo abangabe beseselakho okuncinyane kodwa-ke hhayi emzini yabantu lapha emakhaya indlala ibhahile ukuthi uNkulunkulu nje abantu kababulala isikhathi sinye ngayo indlala leyo abantu bayadobha lokhu lalokuyana babambe nje umoya eqinisweni ukuthi indlala sibili ikhona singaza ke sikuphike lokho ngoba lezitolo nxa impuphu ikhona ezitolo iyadula idula kunjalo nje abantu kabala mali ngoba ilizwe vele lona ngokwalo yileli zijongelele imisebenzi kayikho kulukhuni kanti labalaleli abantu baphila ngomusa wenkosi eqinisweni kungakhulunywa ukuthi kumbe kusolwane abantu baphila ngomusa wenkosi ngoba sibona lalokhu abantu udla ababekuphiwa ama-NGO the welfare ungathi sokomile nje ungathi kakula lutho aluba nje sibuswa ngabantu abahlakaniphileyo bengakhulumeli ukukhuluma ngabe baqala manje bangene ezabelweni basindise imphefumulo kaNkulunkulu ngoba isimo sibi abantu abalalutho ngoba kabatholanga lutho
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South ekusixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo to seeing you, Lila.
Zemidlalo basasele themba elokuba bangaphakamisa isiqoqo seligi abeqembu ele Highlanders loba nje bengena kumidlalo yalimpela viki bechiwa ngemiklomelo eyisikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni seCasolaga Soccer Premier Soccer League elengezi Platinum Stars. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo phambilini komdlalo wakusasa abazawudlala leqembu lebulawe Chiefs, umsekeli kamqeqetshiwe iqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthe iqembu lakhe belidlala ibhola elinathisa amanzi emidlalweni yalo esanda kwedlula.
Unfortunately, azange sithole ama-results akhombisayo, but playing football, we did play good football, so we'll try and continue from where we left.
UJoel Luphahla nguyomqeqeshi wabagadli kuqembu le-Highlanders njalo uthi kumele bafunde ukucobodisa amaqembu nxa bengavele baqale bona ukuhlohla.
Iligi ilokhu iqhubekela phambili njalo asikafoseli ithawulo. Sisebenza kanzima ukuba sivale isikhala njalo silitholile ithuba elokwenza njalo ngolwesithathu kodwa sayekethisa umdlalo ususiyafika omlindi uyacina. Lapho esidlale khona labo abathole khona umbekwa. Kumele kube sifundo kithi phambili komdlalo wethu leBulawayo Chiefs ukuba kumele sihle sitshaye sibhuqe nxa ithuba likhona.
Iqembu le-Highlanders lingena kuviki yamashumi amabili lathoba munomunye omncintiswano lemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa 47 njalo lithiwa ngemiklomelo yesikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu le-Black Rhinos libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Chickenini ngaseBata. Iqembu le-Triangle libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Simbabora ngase Kipo. Iqembu le-FC Platinum le-Green Fuel lawa wabe ngutshikilobhanqa 1-1 emandava. Kuthi iqembu le-Rentals linqobe le-Shesham nge-1-0 ngase-National Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le-Manyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngase-Kipo. Iqembu le-ZPC Caripa lizadibana lele-Dynamos ngase-Nyamunga. Kuthi iqembu le-Caps United lizadlala lele-Cranbourne Bullets ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu le-Ngezi Platinum Stars lona lizancikilana lele-Yada ngase-Baobab. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Isikhathi sethu kasavuma ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke, kodwa singekehlukani wathi sikhangele besilakho. Imota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibona ngale zingena eGaza Strip lapho kulempi iHamas le-Israel. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.